khona nje ngathi into enhle ukuthi ama artists ehlangane eyenze into ze art njalo bebukise lokho abalakho kuyinto enhle ngoba abanye baphila ngakho but bese ngithi mhlawumbe mina esengingani ngiyakusola nge hi-fi ukuthi isikhathi esiningi bonke abantu abasupport ama artists laba letha ama artists avela kwamanye amazwe imali iyabuyela lapho evele khona bese sithinxa ukuthi singakhangela iline up yama artists akobulawayo ase hi-fi uzathola ingxe uyedwa kumbe ngabakho sikhangele artists ovele Plumtree kumbe Mondoro kumbe Mpumalanga akula ngabavele Nigeria ngabavela khona ngapha eMelika ngabavele Britain bese sizibuza ukuthi kanje njengoba vele sesidakekile ngezinto zanana lawo amazwe ku TV bazilethelani ngapha ngoba nxa kungumbukiso wakithi kumele sibone wakithi simele sibone amasene gida kumele sibone amadonga but asikuboni lokho sibona bona laba abantu futhi esithola sibabona ku TV
ubona abaqoqa lomgqoso singathi ngama organizers liyake likhulumisane labo yini ngodaba lokuthi kumele bethole abahlabelela abavela nxa zonke zelizwe
iproblem with isikhathi esiningi olemali nguye olomlomo endesikhuluma ngabantu abaseyinkampani enkulu ukuthi onjata abanjengathi angeke bazwakala nxa bekhuluma ngoba yiko lapho-ke okutholakala esingathi ngesilungu he was who e-industry so sekungani nje into yokubukisa ukuthi omkhulu ngubani okuwukuthi ama-artist asacathulayo i-platform yakhona ngithwana ukuthi ungakhulumisana nabo ngoba lokuthi ephefuma khona kale kumele u-apply kodwa-ke nxa usebhinga i-intanethi uyayithatha nga
ukona ngapho eHarare kuyaphithizela yini kuyakhanya ukuthi kulowo mkhosi omkhulu
ye ngikhona apha nje ngiyabona nje wonke umuntu ukhuluma ngayo i-hi-fi leyi baningi abantu abavela kwezinye indawo sendlane lamadoda avela kwele Melika sendlane lamadoda avela kweKenya bebuya-ke bezobuthana ukuthi bebone umbukiso lo bese ngisithi mhlawumbe ngeqiniso sibuye sekuyi-international festival esezimbabwe echiya-ke abantu bagiji phandle.